Baba obokuqala kunganisapha iZimbabwe ithemba lokuthi thina sizalungisisa ezenotho ezepolitics. Ngaphambilini impumelo yama-election ayisahambanga njengoba abantu bavota. Saphinda samemezela sathi sifuna kube lenkulumo ye-legitimacy yokuthi sibili umongameli ngubani. Abantu basihleka sathi sifuna ukuthi sikhulume, yikho thina sizimisele ukukhuluma sibili, hhayi ukubutha abantu. Sibona ngani yikudlala ngesikhathi. Njalo uPresident Mnangagwa umuntu ofana ukuthi laye buye engupresident wezanu PF, hhayi kubuya njengopresident welizwe, sefike lecture etshela abantu ngani ungulecture noma ngutitsha. Sibona ngani kudlala ngesikhathi, kakabakazimiseli. Ngabe ngine khonapho kwamanje.
Ye, hayi kuyezwakala. Mfundisi Motsi, uyayizwa naso imbono kababa uMafa lapha, uthi yena hayi kumele bahambe belingana, kungabi lo mongameli. Uthini wena?
Ya, ngiyabonga baba. Ingxoxo yeZimbabwe yokukhulumisana kwabantu into enhle. Thina abamabandla abamachurchi siyakusekela lokho, ngoba izinto ezombusazwe nxa bona bengavumelananga bona ngokwabo, kunzima ukuthi kuba lokuthula ukuhlaliseka koluntu eZimbabwe. So besicabanga ukuthi kuhle kakhulu, yikho ubona njengamabandla siyazama ngandlela zonke ukuthi sikhuleke lokubuyisana, ukuthi sizame ukuletha abantu ukuthi babuyisane, ukukhulumisana ukuthi balungise izinto zeZimbabwe. So thina siyakwethemba, kodwa into eswelakalayo eZimbabwe ikakhesi ukuthi khona lo bakukhulunywa khonokho ukuthi khona abantu kumele bakhulumisane. Akukabe le lamanyathela asegcekeni ukuthi kukhulunywani kathi.
Nantu daba baba Mafa, uyakhuluma lapho umfundisi ukuthi kanti vele kukhulunywa ngani, kuyini nxa kuthiwa bamele bakhulume, kuyini kahle kahle ukukhuluma kwakhona ukukhulunywa?
Into yokuqala ngifuna ukuthayela ihlombe uDr. Reverend Motsi. Umlamlankunzi, ungakuthi wena uyalwa uphinde ube ngumlamlankunzi. Kwenzakala ngo-1896 uRhodes wahlupha amaNdebele inkosi uRobhengulo wanyamalala, wazenza umlamulankunzi. Lanamhla lokhu esihlupheka sisizwa ubuhlungu be-colonialism. Awusoze uthi wena lawe ufuna ukwenza i-solution sisiba ngu-chairman. Umlamulankunzi e-Afrika lapho SADC community, sibe the AU, sibe the AU. Uma sokusala kule United Nations angithi. So sibona ngani ukuthenga isikhathi lokuphambanisa abantu esingathi ngesikhiwa buying time. Sikhuluma ngani i-agenda yithi, i-agenda yi-legitimacy. Ama-election thina njengoba salitshela kudala ukuthi asiwavumi, ngoba siyakwazi ukuthi sanqoba. Yinto yokuqala esizakhuluma nge-legitimacy ukuthi kanti ngubani ofanele ukuthi ebe ngumongameli. Singasuka lapho sesibonile ukuthi hhayi sisebevumile abantu, sesingadinga into ekuthiwa iliyana transitional authority engacina sibanjwa ngomunye ongasiyo-politician. Bonke laba abantu ababe bengama-politician bayabe bengama-observer. Sidinga abantu abangathi bambela uhulumende kwesikhatshana, kusalungisisa imithetho lama-reforms, loku-regularize imithetho, loku-harmonize i-constitution. Khathesi MDC Alliance ingake yacheya lowo mhlangano, naiza iZanu PF ingake yacheya lowo mhlangano ngoba ba-interested. Njalo ngifuna ukuthi ubaba uMotsi engilalele, ngithe abantu abatholeleneyo yiZanu PF, the MDC Alliance, abantu abangancedisa labo i-civic society, inclusive of labor, churches, all NGOs.
Yeah. Mfundisi Motsi, ungasela ukuthi wena ngokubona kwakho okwenzakalayo kathesi kuzagcina kukhona yini okuphumelelayo njengoba bonke bakhanya ababili laba umongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa ukuthi bale nto abafuna kuqala ezilungiso ubona ngani kuzagcina kuphumelela yini?
Okwakathesi mnumzana ukuthi kukhanye ukuthi kuzaphumelela yini kumbe hathi hayi lawo ngamanga ngoba into ekhona ukuthi abantu kumele babe lombono ofanayo ukuthi siza silangazelela ukusuka lapha sisiya laphaya ukwenzela ukuthi khona singakhutha umbono lowana at least kuya abantu bayenelisa ukubuyelela kuleziyana indawo ukuthi kathi siphambuke lapha kumbe sile problem lapha.